Mina ngangaboni ubufakazi obuqinileyo obenza ukuthi angaze athonisiswe. Ngilokhe ngisakhangelele ukuthi kusadingisiswa. Balokhe besamgombolozela nje bemgombolozela. Ngithi yena onjengentaba kathesi nxa engu-former president onjengentaba. Intaba leyana yokuthi awuphongi uyiqonda uyikhwele uye phezulu. Kodwa kufanele ukuthi nxa uzayikhwela ubulokhu uyibhoda. Uzoyefika phezu kwayo. So ke basambhodelela kathesi. Kodwa ke ngezinto esezibuthelelwe ezikhona. Nxa ungakhangela uJanuary 6 i-insurrection leyana eyenzakala laphana. Nxa kuyikuthi sibili licala, angiboni ukuthi uphuma njani laphana ukuthi angazigeza ukuthi kangilacala kulokhu, mina zange ngitsho lutho kulokhu, anzange ngenze lutho kulokhu. Hayi, wahlala wabuka ela i-television abantu bebulala isigodlo se-America. Yena enguye number one president yokuthi wayengabiza i-Air Force, abize i-Guards, abize konke lokhu ukuthi kuyeqinisa into leya. Wakuyekela, wakutyotyozela, wakuthabela ukuthi kwenzakale lokhu. Angibona ngathi kulicala konoko mina elingambamba. Okunye yikho khona lokhu uthatha esesuka embusweni abeselayitsha ama-document aqakathekileyo ayimfihlo ayewagcina emzini wakhe. Wayefuna ukuthi awenzeni, wayefuna ukuthini ngawo, wayewagcinelani khona ngale emzini wakhe. Lakhona lokhu kulicala.
Yena umnumzana Trump sizwa besithi ngemva kwezehlakalo zonezi usekelo lwakhe lungani lukhuphukile. Kungakutshengisani lokhu?
Hayi, lokho okokusekelwa kwakhe ngiyakuzwa. Mina ngibona ngathi kungumlilo wamaphepha nje ukuthi kukhona kathesi ukuthi kuyaphuphuma, ngoba kuzwakele ukuthi kuhanjwe kwasethwa kwathathwa ama-documents emzini wakhe kuloji yakhe leyo emolo lakaleyo. Kodwa ke mbona ngathi kusiya phambili kuzakwehla khonoko, kuzakwehla ngoba ama-elections akhona ngo-November. Kusukela kathesi kusiyafika kuNovemba kuyabe sekule zinto eziningi ezinye ezenzakeleyo phakathi khonapho. I-politics ye-America iyatshintsha masinyane. Namhla kungathona kunje, kusasa kuvuke sokuyilokhuyana sokungokunye. So ke ngibona ngathi ukusekelwa kwakhe lokhu kuphuphuma lokho okukhona kathesi ngokwakhathesi, ngoba ungakukhangela nje sokungathi kuyehla. Ungalalela la madoda we-Fox 4 news lezi Fox 4 bebekuphehla kakhulu. Kodwa ke kuthe ngemva kwensukanyana ezithize zokuthiwa khona kakukhutshwe ukuthi kwenzakaleni, kwenzakale njani, basebengathi bayehla. Kathesi kabasakhulumi kakhulu ukuthi kuphambanisekile, hey FBI ye kwanjani njani kwayale kwayale. Sebengathi baphonga udobha nje inews lapha lalapha bebuthelele ukwenzela ukuthi isikhathi sabo sihambe.